sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Siyabonga Jonga Kandemiri obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-28 Mpandula 2022 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yamandla kagetsi ezesa ithi uZulu kumele azimisele ukucishwa kwegetsi ngamandla kunsuku ezilandelayo.
Sibona amanye amazwe njengabo Ngilandi befaka amasolar panel elwandle ukuthi ba harveste amandla akagetsi asuka elangeni, kodwa thina ngapha lokho esingayenzi lutho, senza nje okwizinto okuncane kancane, akula serious commitment.
Inhlanganiso ezibiza ngokuthi imthwakazi diaspora exhasa ibandla le-CCC ithi izalandela izifundo eyazithola kukhetho lwebulilima ukuze ibandla le-CCC linqobe kukhetho lwenyanga ezayo ematobo le-insiza.
Sifuna ukuzwisisa kibo laba bantu ukubana kuyini okwasebenzayo njalo lokusebenzayo lokungasetshenziswa ephetheni eluzayo ematopo le insiza by elections.
Ele Russia libikwa selifuna ukuvala imingcele yalo ngoba inkulungwane zabasakhulayo ziyasuka ngobunengi zibalekela ukusiwa empini yakwele Ukraine.
Okwenzakala e-Ukraine thina we believe ukuthi i-propaganda nje. E-Russia ayisoke yafaya defeatwa yi-Ukraine.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inkampani yamandla kagetsi ezesa ithi uZulu kumele azimisele ukucishwa kwegetsi ngamandla kunsuku ezilandelayo. Ukusilela kwamandla kagetsi elizweni kuqale ngeviki edluleyo kulandela ukusilela kwawo kwele South Africa. Kodwa inkampani yezesa ithi isizathu esikhulu esibangele ukusilela kwamandla la eZimbabwe yikungasebenzi kahle kwemichina egaya amandla la okuza kwenza ukucishwa kumemetheke. Izolo khona ngehola lechumi amandla kagetsi ahambe ilizwe lonke ngasikhathi sinye. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye, amagetsi ayahamba indawo eziningi, bathi bona kube kulokunye okungahambi kuhle eCaribbe mabe sitsho abezesa. Njalo kuphinde kube labanye abathi hayi amanye amagetsi okungakhulunywayo, amagetsi amanye adluliselwa eSouth Africa ngoba iSouth Africa ivele isengozini enkulu kakhulu. So awethu lawa vele mancane, amanye akhona abesedluliselwa ethengiselwe iSouth Africa. So inkulumo ezikhona kodwa i-official position ukuthi bathi bona abezesa kukhona okungahambi kahle eCaribbe basakulungisa. So into esuka iphambanise kakhulu ukusebenza kwama industry, iphambanise njalo lempilo zabantu nje in general ukuthi nxa amagetsi ngekho kusuka kube nzima.
Ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala njengoba kukhanya kuqale ngemva kokuba le South Africa lithela lo selisilela amandla kagetsi sokwenzwa leyo kuthiwa i-stage 6 load shedding kwaqala eZimbabwe? Kungakuhamba njani ngokubona kwakho?
Uhlupho lwamagetsi akwele South Africa luhlupho olokade luvele lusiza yinto eliminyaka eminingi isiza. Umonga wayengumongameli weSouth Africa uJacob Zuma wayasabona ezama ukuthi kakulungisiswe indaba ze-Eskom. Kanti njalo luhlupho olukhona emazweni ethu awe-Southern Africa oluzayo vele lukhona lusezweza luqhele. Kubangelwa ke izinto ezimbili, kubangelwa inguquko yezomumo wemkhathi, i-climate change. manje okwenza ukuthi amadamu ayo alama alezinjini zokugaya ugetsi angatholi amanzi eneleyo as in the case ye South Africa bese kuphinda kungezelelwe i mismanagement eyokuthi besilokhe ama abantu inani labantu likhula inani lama industry South Africa likhula i demand yama gesi ise ikhula kodwa bengalungisi amanye ama power station agaya ugetsi so khona lokho kwenza ukuthi kube le crisis kodwa yinto okumele ukuthi ngaba bakhokheli baqala bayibona 20 years ago baqalisa ukuyilungiselela waqalisa bese kusithi okunye njengemazwe ase angekusengezansi le Africa si relaxe kakhulu silelanga eliningi esingasebenzisa ukugaya ugetsi kodwa ke kakubanga loku investa kakhulu kulokho esekuthi mina yi renewable energy emele ukuthi ngabe yiyo encedisayo kakhulu sibona amanye amazwe njengabo England befaka ama solar panel elwandle ukuthi ba harvest amandla akagetsa suka elangeni as much as possible kodwa thina ngapha lokho esingayenzi lutho senza nje okwizinto okuncane kancane akula serious commitment i South Africa injana kubana isikhomi siyaqala kudala layo yafaka ama panel elwandle kwangezelelwa ugaya kukagetsi kangifuna ukukhuluma ngama nuclear power station ngoba into ze nuclear zisuka thina ngapha eZimbabwe zingasihlupa kodwa ke into mekume ikubuyela back ekuthini abakhokheli bethu bayasidisappoint
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubexoxa icingweni le studio 7 esewange Inhlanganiso ezibiza ngokuthi yimthwakazi diaspora iqhube umhlangano izolo lakuthange ntambama lezinye iziphathamandla zebandla le-Citizens Coalition for Change ezibikwa silolwazi ngesigaba seMatabeleland South ngendlela yokufeza injongo yayo eyokuthi leli bandla linqobe kukhetho oluzayo olwama-by-elections oluzaqhutshwa mhla ziku-22 ngenyanga ezayo ematopo le-insiza. Ezinye iziphathamandla ze-CCC eziphatheke kule imihlangano zisebenzisa inkundla zebulenjini ezibhalisa umnumzana Decent Bajila kucacaphulu Ntandondlela kanye lo Nomvula Mguni Nicola Watson lo Nonhlanhla Mlotshwa. Ukuze sizwe okuphume kule imihlangano usithandekile emhlanga weStudio 7 uqoqe lelunga lemthwakazi diaspora unkosikazi nokuthula Gwebu.
Sizabe sixoxa lamalunga athiyeneyo njalo ulwazi esilutholayo kuleyi ngxoxo kumbe umhlangano ngiyokuthi siyalisebenzisa ukukhuthaza abasekhaya izihlobo zethu izinini zethu ukuthi bayebhalisa ukuyavota njalo lokhu kwenza kuthuthukise injongo yohlelo lokuthuthukisa lokwazisa lokufundisa abantu ukuthi bazi ngokhetho njalo lokuthi bayebhalisa ukuyavota ngobunengi babo.
Siyabona ukuthi izolo belilomhlangano cishe ofanayo. Kuyini okuphume ku
besixoxa ngokhetho olwaba khona ebulilima lapho ibandla iso ye-TCC eyaphumelela khona njalo sixoxisana ngokuthi kwahamba njani njalo futhi besixoxa ngokhetho oluzaba khona ematopole insiza by election besixoxisana nje labo labenhlanganiso ye-TCC njengabahlali kumbe ngathi njengezizala zeZimbabwe sisekela umsebenzi omkhulu abawenzayo ngkhona ngale njalo sikhuthazana nje ngalokho abakwenzayo.
Kahle kahle injongo yenhlanganiso yakho ngeyani?
Uhlelo lethu lumayelana ngokuphathisa lokusebenzelana lokusekela amalunga ase phakathi elizweni eZimbabwe njengoba thina sizalwa zeZimbabwe esingaphandle kwelizwe. Injongo yethu kusebenza lalabo abasekhaya, sisekela lokhu abakwenzayo konke bona besekhaya thina singaphandle kwelizwe. Njalo siyafisela ukuthi ilizwe lethu lube labantu abenelisayo ukuthi bayobhalisa ukuvota, njalo baphumelele ukuthi bayovota ngelanga lokuvota. Okuqakathekileyo ukukhuluma labantu abasebenza gadalala ebulilima abasebenza ukuze i-CCC inqobe. Sifuna ukuzwisisa kibo laba bantu ukubana kuyini okwasebenzayo njalo lokusebenzayo lokungakusetshenziswa ekhetheni eluzayo emadopo le insiza by-elections. Amazwi abo alesi sindo, ngakho kufuze siwanike indlebe njalo siwakhuthaze.
Alo ke ngonkosikazi Nokuthula Gwebu, ilunga lenhlanganiso yemthwakazi diaspora, ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 esebhilidane. Nxa ukhetho oluzayo lungaba lempumela engavunywa ngabamabandla aphikisayo, kuza kuba nzima ukuthi badinge amagqwetha avela phandle kwelizwe. Ngesizwe imbono wesiphathamandla sebandla lezanu PF, umnumzana Joseph Chuma exoxa logeyina kumede sayidi weStudio 7.
Umnumzana zihambe into ebeyikhuluma asiyonto emangalisayo njalo ethusayo, ngoba into eyenzakala emazweni wonke. Ukufake sobala ke kubana thina lapha njengelizwe leZimbabwe siyabonga usekelo lomzamo we-Law Society eZimbabwe esithe yaqeqeshisa amagqeda ethu kulokho esikuthi electoral litigation, indaba zama-election nxa sezenzekele sezifuna ukuya emthethwandaba. Abakithi lapha sebekufundele, sebekwazi. Pho ke isizathu esiyabe sokuthi una sibe sidinga abaphandle siyabe singesani, ngoba thina vele njengeZimbabwe sifuna ukuvuselela iZimbabwe. Amagqwetha ala aqeqeshe kakhulu njalo alolwazi olukhulu, bayakwazi ukuthi bemele indaba zona lezo. Ngakho ke kuyabe kuyisidingo kobani esokubana sikhiphe imisebenzi ezandleni zabo, sinike leyo msebenzi phandle. Ngapha sifuna ukuthuthukisa umkhonomo weZimbabwe, sifuna ukukhulisa iZimbabwe. Asisebenziseni abethu, ngoba labo sebekufundele konokwana, sebekwazi ngempela. Akusela sidingo ke sokudinga phandle. Yibe kuphela lokho okukhulunywa, and nxa ngimuzwe kahle ngibona ngani ukukhuluma ngendaba nje kuphela eze-electoral litigation. Ngisho phela lokhu okwendaba zamavoti nxa sokubangiswana, kodwa nxa kungokunye lokhu ngibona ngani omunye nomunye ulalilungele lokuthi azibizele igqodo lake alifunayo. Kodwa ke vele khona uyabe usenzani ukuthi uthathe igqodo eliphandle, umuntu ozamele andize aze lapha eZimbabwe uzahlala emahoteleni zinto ezinjalo njalo. Kukanti ke wena ubungazihambela nje u-approach ene amagqwetha esilawo lapha eZimbabwe, abaqeqeshe kakhulu njalo abaziwayo ngodumo lokuwazi imisebenzi yabo. So lokho kuhle kakhulu bana, njengeZimbabwe asifundeni ukuzimela sodwa, sisebenzise izinto zethu, hathi bana sibele lokusebenzisa izinto zangaphandle.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezanu PF, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uGeyina Gumede Saidi uphinde waxoxa locubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintinkandla.
Akumangalisi, into ezithi kungamangalisi ukuthi kukhona phela abona oziyambi laba ababe bekufihlile bekuthukuzile emqubeni besenzela ukuthi indaba ziphume zibageza. Umuntu wemzini nguyobona kakhulu ingcekeza elapha ekhaya nxa ethe wafika. Abalapha ekhaya abahlala kulowo muzi babe sebejayelela leyo ngcekeza abahlala layo, kubo sekungathi kuyafanana nje. ngesikhathi umuntu ovela ngaphandle ilihlo lakhe lendlebe yakhe sengitsho lamakhala akhe akunuka okubolileyo lapha ekhaya uziyambi ziyambi kafuni ukuthi amagqwetha avela ngaphandle kwelizwe abe yingxenye yalabo ababe phanyeke indaba zabo enkantolo ngoba uyakwazi alakho kwesaba mhlawumbe nxa kungokungomatholwane kwakhe lezi zanusi zibuya zingamagqwetha zizakubamba kube kanti aluba ngakulalutho olufihlwayo nga uthi amasango avulekile babuye abantu benkosi bazozama labo nxa bephumelela baqakezelwe nxa besehluleka kube kwehlule lokhu kutshengisela ukuthi kukhona kwaziyo ngokukhanyiswa kwezindaba ezinjalo inkantolo ezinjengalezi akumangalisi ngohulumende lo uvele uzonda yonke into nje engathi imtshela iqiniso
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 esegwanda Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo Iphephandaba le News Daily lodaba lokuthi ugwalo lwezikhalazo zokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala labanye ipetition oluthiwa luzasiwa kumanyano wamazwe omhlaba United Nations solulama-signature afika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu 48,000 Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi ilanga lokuthi abalemibhobho engelancwadi ezisemthethweni bengayiswa emapholiseni bengabuzwa selizafika leli langa ekupheleni kwayo nale inyanga ngemva kokusiwa kwemibhobho edlula amakhulu amahlanu 509 Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp
Studio 7, Studio Sabantu, asibingelele Studio 7, ebantwini abaneqiniso, nina enipublisha konke okuliqiniso, eningafihli lutho, eningabi nama-political agendas, hayi, siyanibonga. Lo okhulumayo, Mr. Ngungwi namakhorokhoro. Mr. Ngungwi at Makhorokhoro Plumtree. Please. Kunento engidlayo engihlukumezayo kuningi kakhulu okudinga really all the human rights abakhangele amalungelo awethu awoluntu ya sihlukunyezwa ngapha ama councillors asithi councillor wezana really is violating our human rights just at the moment amadona afuna ukunceda abantu abahluphekileyo bafika ngezimali and ubona ukuthi exactly labantu bahluphekile abadala bangasakwaziyo ukuzisebenzela ogogo abangakwazi ukuzisebenzela abantwana abangenabo mama nabobaba abangabancedisi yena uyayidiveta leyanto uyifaka kubangani bakhe abesizano zano kusho ukuthi mungasungwezano awutholi lu so khona kuyana awu kuhlukumeza abantu uma sesikhanyele futhi kambe ugogo lo bakithi izolo bewile laphana sesilokuhamba ukhululo kasakwanisi nokuyofika emfuleni nokuyodinga amadonki akhe usegugile abantwana laba bathiwa ngabazali abanabo abantu ababancedayo kodwa sebehlukunyezwa through just because of izano because of that councillor ufuna ukuthi ebeloke esiyaphambili ephakanyiswa ngamalungelo abanye abantu manje sesikela kelo sibile kuqakathekileyo ukuthi alibana ama-human rights ebengangenelela ake ngenelele ukukhanyele konke khonokuya kuningi kakhulu okusihlukumezayo ngiyabonga
nisalibonani Studio 7 ngengabona uziyambi ziyambi ekhuluma ngokuthi igugurawunda isi-close chapter engathi i-close chapter njani bengaxolisanga yena uyazi ukuthi yena into uyasuza kodwa uyakwazi ukuthi ibandla elibusayo yilo elimvovu jele kubulaleni abantu abantu manje abantwana nabazukulu bethu abanama certificate ngendaba yegugula wonke abalampilo enhle langesikolo akufundwanga ngendaba yokuthi bazothi amandivelana ukuthi azofunda kanjani abantu ababechaywa abantu bevithwa sibuhlungu sinje lasabulawela omalume zabokhulu sikhangele asihloniphe
ninjani ninjani bantu istudio 7 siyabingelela lathi siyajabula ukuthi ammessage yethu ma engafinyelela lathi esinye sizizwe sikhuluma istudio 7 ukhuluma ngodavis undumiso nkulu ngikhuluma ngisegoli mbingelela umfowethu ngwenya umorisi ngwenya ohlala egoli lapha enyulensi siyazizwa inkulumo lapha abantu baphawuland ngibuye endabeni leyo yokuthi bona ama-sanction asezimbabwe laba abantu bayahluleka nje ukubusa lokho nje kutshona bethu ama-sanction even beyakhipha namhlanje usuyafika udisemba izimbabwe yabeloku injalo izimbabwe abantu laba abayibababusayo yibo abaluthi imali imali iyadliwa lapha naso bona abantu abaningi bephonga ujoyina izamepf bengayisapoti babefuna ukudla kuphela ngiyabonga ngiyajabula lami umlayezo wami ungafunda ustudio 7
hhayi ustudio 7 injani lapho bantu bakithi hhayi ukhuluma noprince lana aba so bengithi ngembuzi lana kulaba bantu laba abasalandelana nezanu ukuthi kathi laba abantu laba pheka kanje abantu bebebhizi belandelane nezanu kalaba abantu laba baright kodwa emakhanda beze bebamba umhlangano impela umtethi landela izanu ehlupheka la engenamix engenalani engelani hayi bengithi mbuzi mna studio 7 labantu kakade bafuna ukuphalaziswa ngani yazi ngani mhlawumbe kwenzeka befunela impela imichemo yezibani wonke uzokufakela ebluestone bepalazizweni zibapalazise ha bathiswani laba bantu labo kulilima khona lapha enduneni yeni nale lokhu litshela amanga la
ye amatshono umthwakazi omuhle lwestudio 7 omuhle litshona njani kodwa abasakazi bethu esibathandayo mina bengicela ukudlulisa lo myalezo nje kwi-government yezimbabwe ukuthi ma uligembula igemu kayidlalwa kanjalo igemu kayidlalwa kanjalo ma ifuna ukubuyela egemini akaqale axolise akaqale axolise ngalento abayenza laba belungu ababekhona ezimbabwe bebathathela izinto zabo abanye babo bebabulala laba abaxotshwayo laba babaleka bathiya izinto zabo bakhona ngale kubo-amerika baxoxa labo bona labo bantu akade beyocelwa kubusizo ukuthi ngababuye bazoyinvesta ezimbabwe akula muntu ongamthathela izinto zakhe ukuye kusasa futhi ubusuzomncenga ukuthi kabuye le yinye imali futhi abuye azoyinvesta khonapho wamtshontshela khona into zakhe waye ungaqala umnikeze lokho kwakudala uthi hhayi nanzi izinto zakho lezane engangizithethe usungaqala-ke ubuye futhi uzoyinvesta kakutsha usumnikezile leziyana izinto zakhe zakudala for free so ma uligembula zama ukuvula ingqondo uvula amehlo ubone ukuthi imisteki yakho ikuphi ayikho nto ezaphumelela ezimbabwe ngaphandle kokuthi baxolise kuphela
salubonani kustudio 7 igama nguvela bahleke ncube ekhaya kusestitshini lapha mna ngizakhuluma ngamabandla wonke nje akhankasela ama-election amabandla lawa ungani sephumile endleleni akahleka mbijana ngoba amabandla lawa nxa esenza amarali abo asibezwa bekhuluma ukuthi bazasenzelani singabavotela instead sibezwa bekhuluma bethethisana bona woda bekhuluma ibandla likhuluma ngelinye elinye lalo likhuluma ngelinye bethethisana instead kuthi bona bekhuluma umuntu ekhuluma ngokwakho ozakwenza ngangena embusweni ethi hhayi mina ngangena embusweni kuzabe le-free education ngizalenzela imigwaqo ngizayakha izikolo ngizagebhela imigodi ngizayenza ama-price control isinkwa sibe yi-50 cents konke lokhu asikuze emarali nawo sizwe izihlamba kuphela hayi manje angazi ukuthi why sebelahlekile endleleni lo manje sizabavotela uyabuvotela umuntu ongakwazi ukuthi uzakwenzelani noma engawina ngiyabonga
salibonani salibonani kwistudio 7 ngabe livuka njani izo zonke indawo kuqale kubingelela ababali bethu benews zestudio 7 ngithi hayi mina ngiyajabula kakhulu ngokuzibala kwenu ngiyabonga sibili
okwami engicelayo ngomusa kaNkulunkulu ngokuthi asiyekeleni ukukhuluma abantu ngamagama abantu, siyenze sikwaziyo kuphela thina ukuthi sivotela bani. Umuntu lomuntu i-secret yakho uyazazela wena wena, singathethisani, singaqamba amagama abantu. Labo kwabo gawuli labo abakhuluma into zabo ezingelancedo labo asibayekeleni benjalo, lingabi le ndaba labo bazabonwa nguNkulunkulu. UNkulunkulu ukhangele ukukhala kweZimbabwe, sisizafika ke emaphethelweni okuthi uNkulunkulu eyibusise. Ngiyabonga okhulumayo ngumzinaeubeeemamamnamemori lapho eshabulanyana likunjani salukazi sakonyana. Ngiyabonga.
Linjani, 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 linjani kwa Studio 7 ikama ngu-MK Birupane eshabulanyana. Bengicela nje uPaula maqondana lalokho okuthiwa kufuna ukwenziwa nguhulumende weZANU-PF ukuthi funa abantu abangaphandle kwelizwe ba-investe, ukuthi kanti behlulwa yini ukuthi banikeze abantu ilungelo labo lokuvota kuqala, i-diaspora vote, ngaphambi kokuthi bakhulume ngokwenza i-investment lama-diasporians. Waye benganikeza abantu ilungelo lokuvota kuqala. Sela lisitshelele ukuthi sitshelele bona ukuthi sifuna ukuvota kuqala, funa i-diaspora vote ngaphambi kokuthi besitshele ku-investa kulesi scheme sabo leso sibe siqalile. Asibefuna ukusenza ufuna ukutshontshela abantu imali zabo. Sebeqedile ngabantu abaselizweni ukudlala ngabo, sibefuna ukuzodlala ngabantu bangaphandle kwelizwe. Khathela abantu beZANU-PF, funa i-diaspora vote first okokuqala ngaphambi kokuthi besitshele ngesikemu sabo leso sibe siqalile. Asibefuna ukusiqala. Ngiyabonga msakazi.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu, lisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu +1 202 465 0318. Kwezemelika, iyezi lezulu lesiphepho uHurricane Ian elikhangelelwe ukuwohloka lamhlanje esigabeni seFlorida libikwa selibhodlile kancane, kodwa kukhangelelwe ukuba lezulu elikhulu elilolaka elizaqala ukuna ngezikhathi zemini. Kolunye udaba, eliRussia libikwa selifuna ukuvala imingcele yalo ngoba inkulungwane zabasakhulayo zisuka ngobuningi zibaleka ukusiwa empini yakwele Ukraine. Lokhu kulandela ukuthathelwa izigaba zakwele Ukraine ezasezihluthunwe ngamabutho alelo lizwe. Kubikwa sokubotshwe abantu abafika phose inkulungwane ezimbili abale ukuthi basiwe empini. Kodwa umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndivali, uthi akusilo qiniso okwenzakala kwele Ukraine.
Okwenzakala e-Ukraine thina we believe ukuthi i-propaganda nje. E-Russia ayisoke yafaya defeatwa yi-Ukraine. Thina as you know ukuthi it is public knowledge ukuthi EFF Zimbabwe, EFF Africa, EFF Liberia, EFF Zambia, EFF Malawi, EFF Lesotho, EFF Swaziland, EFF yonke nje indawo simile Russia. We are very clear ukuthi i-Russia must actually continue to ensure ukuthi baya reclaim i-territory yabo, baya unite ama Russians, baya unite region yabo. Akula lizwe elilamandla njenge Russia elingavunyezwa, elingavumela ukuthi omunye umuntu ezofaka ezinye izinto eza endanger e-Russia. So thina si very clear ukuthi hayi okukhulunywa ukuthi i-Russia ixotshwe ngapi ngapi ngamanga propaganda, and we will never buy that. Russia is very strong and Russia will continue reclaim its territory.
Sizwa kuthiwa uMongameli Putin usebamba abantu ngamandla ukuthi bayokubhalisela ukuba ngamasosha bayokulwa kwele Ukraine. Kukhanya abaningi bayakusola lokhu. Lina njengebandla lithini, njengoba siyazi ukubana liyasekela uMongameli Vladimir Putin lohulumende wakhe?
Uqinisile sibili mfowethu ukuthi EFF iyamsekela uPutin and EFF imi loPutin kuze kuyevalwa. Ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi uPutin ufosa abantu ukuthi bekulwa. UPutin ulama enemies amanengi, a engineer ama protests akhoza ama problems ona lawa akhanye ngani abantu baphikisana laye. Ngamanga sihlezi siwazi amanga lawo. Amanga lawo sesike sawabona futhi eZimbabwe whereby ukuthi opposition njenge CCC iyenze ezinye izinto ezikhanye ngani hayi lapha sokunzima lapha sokufiwa yesokwenza lokhu yesokwenza lokhu okunye kungamanga kungathi loqiniso. So lokho kuthiwa uPutin kunje hayi ngamanga i propaganda and the propaganda will continue to be there and thina will never buy propaganda as EFF Zimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Innocent Ndivali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingaya ku www.voandebele.com ukuze lithole njalo ezinye indaba. Asidibaneni njalo kusasa.